Uwanda wayo nani labantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda, liyakhwela lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborda bengazange bahlolwa, balandelelwe emakhaya, kulandelelwe lezihlobo zabo lalabo abangabethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kweleli gciwane, kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lumkhuhlane suku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi, kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela, njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola, asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela, ubahlalise ku-quarantine center ubusubahlola, ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele South Africa, bevele kuTswana, Mozambique kanjalo. Kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe, kodwa yikho kumele kwenziwe. Nxa kungasenziwanga khona lokhuyana kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani, inani lakhona soze siphumelane ngendlela efaneleyo. Kusamele uhulumende athathe amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulale ayenzayo namhlanje, angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle, kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula, asukume avimbele khona lokhu kugula lokhu esithi yi-local transmission, i-community transmission eyaphakathi kwelizwe leZimbabwe.